Bekhuluma ngezokwemba amatshe aligugu emhlanganweni we-Mining for Sustainable Development oqoqwe inhlanganiso elwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni eye-Transparency International Zimbabwe kobulawayo lamhlanje, omama abakumsebenzi wokwemba bathe uhlelo lwe-Cadastra software luzanceda ngempela. Unkosikazi Nomuhle Ncube oyemba igolide enyathi ngaphansi kwebubi Small Scale Miners Association uthi uhlelo lolu lungalandelwa ngokuchasisa kukahulumende lulakho ukuqeda inkohlakalo kwezokwemba amatshe aligugu.
Ngicabanga ukuthi ngendlela ochasise ngakhona kuthiwa ngu-PMD ukuthi khona bazabe befaka i-information, so i-double packing maybe izaba reduced ukuthi ngiyethola sengiphekelwe indawo yami mina kuyimi engiqala ukunjani ukuyibona ngomunye umuntu maybe omkhulu kwedlula mina, ngoba okunye babuya sibili bazophega vele indawo eyaphekwa kudala. Uthole umuntu eyithathatha sibili kodwa wena ngenxa yokuthi uyabe uvulnerable ugcine uyiluza. I-new act ye-mining ifethu olu nxa bengasifaka thina njengama-small scale miners yobana belokhu besebenzisa i-information yendala iyafakwa ngamakiwa ngabo-64 jakuthi ukuthi mina njengomayina omncane lo mayina omdala we are paying the same amount, we are suffering the same amount. So at least nxa kungasakho modata lathi kungasincedisa ukuthi sikwanise ukusebenza sibili ngenhliziyo zethu zonke siphakamise iy'moli zethu ndawonye lelizwe.
Umnumzana Mzilethi Dube okumsebenzi wokwemba uthi uhlelo lolu lulobuhle lobubi balo.
Uhlelo lolu lulama-advantages lama-disadvantages, ngoba at the end wena ngozabu u-aplayile laphana bathi you are online, but akutsho ukuthi vele automatically usutholile i-mining claim leyana. So kutshengisa ukuthi kungaba leloophole ukuthi kuyabe kulabantu ababaya besemaceleni ngale okuzathi wena usufikile indawo yakho warejista kwa-identify ukuthi ungubani, but at the end sokubuya kuwe awusabenefithi, sokusiyabhenefitha umuntu wabo lwana uyabe seceleni.
Umnumzana Dosman Mangisi osuka eZimbabwe Federation of Miners uthi uhlelo lwe-Cadastra luzaletha ukusebenza lula ezweni njalo amanye amazwe aselusebenzisa.
Iprogramu ye-Cadastra izanceda izindaba zama-mining disputes, also izakontributa towards the ease of doing business njengokukhulumayo kwayo in the meetings of emhlanganweni ye-ease of doing business, ukuthi uyabe ukhwanisa ukubona ukuthi ispace ingakanani e-ground ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe amayini.
Unkosikazi Jane Lusinga okubhizimusi lokwemba ebubi uthi uhlelo lolu luzabanceda kakhulu.
Uhlelo lolu mbona ngazanthi luzasinceda kakhulu, especially when ekuphegeni lapha xa sisiyakhangela into leyo izasinika i-formalization ukuthi kungabi khona umuntu othathela omunye indawo yakhe. Ngulo lalo muntu uzabe le ndawo yakhe iqondane laye, ukuthi sisibalekela lokhu isigaba lesizokuthiwa siyatshontshelwa amakhona umuntu akasathola indawo yakhe ngendlela eyiyo. Lokhu kuzasinikeza ithuba elihle lokuthi khona ngulo lalo abe le ndawo yakhe eqondane laye. Even if it means ukuthi kule space esisele phakathi kuzabonakala ukuthi le ndawo le ayi ayisuye yama ngabani, kuzasinikeza i-transparency phakathi kwama-miners le-government.
Ilunga ledale lephalamende elikukomithi yezokwemba amatshe aligugu elingenela umhlangano, unkosikazi Jasmine Tofa uvumelane labomama abakubhizimusi lokwemba ethi uhlelo lwe-Cadastra luqakathekile ekuqedeni inkohlakalo kugatsha lwezokwemba.
Ngibona ngani uhlelo lwe-Cadastra luzanceda kakhulu ama-miners ngokuthi kuzaba njenge-one stop shop eyokuthi konke abakufunayo baza kuthola khonapho. Ngibona ngayi ngisizwa kuhle, kuyathatha something like between 30 minutes to an hour, not more than that, ukuthi usayine ilogu zenu ukuthi uregiste. So ngibona ngani baza kuthokozelela ama-miners wonke, especially abanye omama, because isikhathi siqakathekile kakhulu kuma-women miners, babe bekhangela i-mining yabo, bekhangela abantwana and so on and so forth.
Ilizwe izwe leZimbabwe linothe kakhulu ngamatshe aligugu emihlobo ehlukeneyo adlula phose amachumi amane njalo kuminyaka edlule bekungelula ukuba abesifazana bangene kuleli bhizimusi. Abenelisa ukungena bebebhekane lenkinga eziningi ezigoqela ukuthathelwa imigodi yabo ngabanye abesilisa ngoba kungena ndlela elula yokubhalisa indawo yokwemba, kodwa uhlelo lwekadastra lubikwa lulakho ukuqeda ukuthathelana okukhona kwendawo zokwemba amatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.